Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenkulu injabulo emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 18 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Ngoncwabakazi endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla utshele umhlangano wabakhokheli bamazwe akuSADC ukuthi uhulumende wakhe usenikeze umhlabathi oyi 1 hectare eMuseum ye-African Liberation eHarare ukuthi wakhelwe khona ukuphathelane lalumanyano. Wasesiyatshengisa omunye wakhe weBotswana ipulazi lakhe eKwekwe.
Bekungasoze kube luthi umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders eSADC ngabantu bani ubuningi babo balobudlelwano babo obuthile ukuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo.
Iqembu le-Highlanders lingena kuma-quarter finals kulomncintiswano weChibhuku. Kumncintiswano weChibhuku ngemva kokunqoba iGreen Fuel lamhla enkundleni yeBarberfield Stadium koBulawayo.
Abahlosele iqembu leBhosa ngumelikhaya Ncube unqobile Ndlovu kanye noMavelas Chikumira. Ngimpumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders selidlulile kusigaba se-quarter final kumncintiswano weChibhuku ndawonye leManyika Diamonds.
Owayemela ibhinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwayo botshwe izolo eBite Bridge. Ubikwa isehanjiswe eHarare njalo akukacaci ukuthi wetheswa cala bani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla utshele umbuthano wabanye abakhokheli bamazwe akuSADC ukuthi uhulumende wakhe usenikeze umhlabathi oyi 1 hectare eMuseum ye-African Liberation eHarare ukuthi kwakhelwe khona ukuphathelane lalumanyano. Kuhlanyelwe isihlahla salumanyano eHarare kwethekelelwa lezinye indawo andubana uMongameli Mnangagwa watshengisa omunye wakhe weBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ipulazi lakhe. EleZimbabwe lithi umhlangano weSADC Summit izolo lapho elithethe khona isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walumanyano leminye eyandulele umbuthano lo iqhutshwe kuhle. Kodwa umongameli beComoros leMauritius bebengekho kwathi weZambia waphatheka ekumabonakude. Ugwalo lwezifingqo zezivumelwano zalumhlangano olweCommunique lubonisa ukuthi kukhulunywe ngezihloko ezehlukeneyo ezigoqela ezomnotho, ezempilakahle, izivumelwano zokuthuthukisa amazwe akuSADC lezokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU.
Nxa ukhangela ubungumhlano sithi thina ubungumhlano ogcweleyo ngobule quorum, okutshengisa ukuthi singathina ngumhlangano ophumeleleyo. Kodwa ke ukuphumela ngokubuya okucociweyo lakho esilethemba ukuthi velani imhlano leyo ungayinanzelela. Ngiyangithi nxa abantu abaningi bethi hayi imhlano nje routine ufanele ihlale isenzakala, namhlanje sikhayele ukuthi umhlano wakho ungachitheka sebebamba lokhwana okunye bokungathi kungabe kusalele. Lama heads of state abuyileyo, sibona la abuyile njalo asizwayo sizokuthiwa kube lo hlupho khona ngale, kodwa sibona ngathi bakhulumisane ngendlela kade bekhulumisana ngayo vele nxa beqhubeka ngeSADC. Kodwa njalo fanele sibekwazi ukuthi vele bekungasoze kube luthi umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders eSADC ngabantu bani ubuningi babo balobudlelwano babo obuthile ukuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo, yikho beqhubeka besenza imhlangano. Imhlangano yabo njalo iqhubeka iphumelela.
Sibonile ukuthi abanye bebesithi bazatshengisela njalo uhulumende ubezama ngamandla wonke ukwenqabela. Singathi lokhu yikho uqhubeka kuhle yini kumbe abantu amalungelo abo ancindezela?
Well, okokutshengisela sikuzwile sibili nje okusitsho ukuthi akuphumelelanga. Kule zinto eziningi ofanele sizinanzele, okokuqala akuzange kucace ukuthi obeqoqa lo mhlangano ukuthi kutshengiselwe ngubani, ngoba bonke abantu ababebuzwa inhlanganiso bezibuzwa zonke beziwala zithi hayi thina siko khonapha, siko khonapha, siko khonapha. Asisakwazi ukuthi bakhona sebekuqoqa khonoko kumbe njalo ingxenye yipropaganda kwathi kufanele kube yalokho asikwazi ukuthi kuleso le social media i-social media yakhuluma into ezinene umuntu angakhuluma abantu ababili bethi hayi saka 17 mhlasi sibe sithengisela kuyagcwala igama lonke ubone ngathi liqhisa ngathi indaba emqoka kanti lo njengabantu ababili abathathatha ababo ngikhuluma ku-social media bese besenza ngathi kule nto enjalo yenzakeleyo kodwa ngesikhathi futhi esifana nayo singakhohlwa sinyisathu sokuthi eZimbabwe akulula ukuthengisela lapho sithanda basithi akulula kuba nzima kangaka ngoba lo hulumende ahlanyathela abantu phansi ongavumeli ukuthi batshengisele ngoba utshengisela abantu ngamalungelo abo uhulumende wethu uhla akunyathele phansi engasinika ithuba lokuba namalungelo wethu siwaveze kube segcekeni okwesithathu anisiyabona futhi kube lokho abantu ababothiweyo okuthiwa ngibona abade beqoqa ukutshengisela asithi liqinisa ukuthi kade beqoqa ukutshengisela nje ukuthi phela bona abade iwade beqoqa kade bengasekho ukuthi baqoqa abantu phoseke ungabe wehlule nxa ulawa siloqiniso kodwa abantu ngobuningi babencade befuna ukutshengisela nxa udade bekhona nabo bahle besaba so ke eZimbabwe njengoba sithi ukuthi hayi umbuzo wakho nayilwane onzima umbuzo wensimbi ukuthi kwesikhathi ungatshengisela ungagcina kulinyazwa abantu kumbe ugcine kufa abantu kumbe ugcine kubotshwa abantu so abantu kade sebenanzela ukuthi ngabanjalo abantu abawusebenzisana besisabe dubeke emuva kwabantu ngathi sebedonisela inyawo emuva bengafuna ukugijima phambi kwalezi zinto ngoba iminyaka engilengu-40 abantu hayi ngu-44 abantu bazamile kodwa-ke zikhangani ntoazipusha abaningi sebediniwe lelo yiliqiniso lakhona badiniwe so ke yikho ingxenye ukutshengiseka lokho whether kuliqiniso bekungamanga kungabe kungaphutshanga
lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo icubungula ezombusazwe besixoxa la ecingweni ekobulawayo Oyemela ibhinga North eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe emngceleni weSouth Africa leZimbabwe eBeitbridge Border Post izolo ingena elizweni ubikwa ilokho esezandleni zamapolisa njalo ukacaca ukuthi wetheswa liphi icala ilunga lebandla leCCC umnumzana Patricia Sibanda utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Sibanda utholelwe enkambeni yamapolisa eHarare lamuhla njalo basadinga amagqwetha angamela asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba kodwa isikhulumelisawo umnumzana Paul Nyathi izolo ubikwe sithi kulokuthula elizweni kuqhutshwa umhlangano weSADC amanye amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu bayakhonona ngabathi yikubotshwa mahlayana lokuhlukunyezwa kusukela kusalungiselelwa imhlangano yeSADC ngoba kucatshangelwa ukuthi bafuna ukujengisela abanye balokho bevalelwe entolongweni njalo bengakhululwa ngemali yesibambiso yebail umongameli Emerson Mnangagwa waxwayisa ukuthi akufanelanga kube lo muntu ozaphazamisa ukuthula kuqhutshwa imihlangano yeSADC okwagcizelelwa ngumphathi intambo obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Khazembe Khazembe lo sikomishi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga owathi kulungile ukuthi kube lamapholisa lamasosha amaningi ezitaladini ngalesi isikhathi abanye bathi lokhu yikwethusela abantu lokunyathezela ilungelo labo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lihlasele eKyiv lamhla ngezikhali zama-missiles osokungokwesithathu kuyonale inyanga kodwa iningi lama-missiles la libikwa belingafiki indawo njengoba abedutshulwa lapho ethutsha kutsho abezomvikela e-Ukraine. Isiphathamandla sogatsha lwezomvikela e-Russia umnumzana Sergey Popko uthi kusobala ukuthi yena isiphathamandla sezomvikela e-Ukraine uthi kusobala ukuthi le-Russia lisebenzise ama-missiles ayenziwe e-North Korea kubika abezindaba abe-Reuters. Izulu lesikhukhula ele Hurricane Ernesto eMexico City libikwa liphele amandla izolo lalubhekisa eBermuda phezu kolwandle lweAtlantic ngemva kokuchaphela eBrithani likhatshwe ngumoya omkhulu kubika abezindaba abe-Associated Press. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxala nkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle olapha eMelika ukuzopheka emcimbini weGlobal Feast.
Kuzabe kulokudla okuvela eMorocco, ukudla okuvela eNigeria kanye leZimbabwe. Mina njengoshefu vele Africa ngizapheka ukudla kwaseNigeria okugoqela ifufu, isitshwala sabo sekhasava, inkukhu yabo elomsobho abayithi asepo, bese kuthi okwakithi eZimbabwe ngizapheka idelele, amacimbi njengenjayelo, uludo ledobi kunye lenembe, konke kuhamba lesitshwala samabele, amabele abomvu kanye lenyawuthi. Ngathi kahle kahle isithola setsweta. Ngizabe ngisebenzisana labo chef omgangatho ophezulu abamazwe ashiyeshiyeneyo. Inhloso ukuthi sazise abantu ngapha eMelika ngomsoco wokudla kwase-Africa. Njalo ngokuphenduphenduka kwami lapha e-America senginanzelele ukuthi abantu bayavuleka, bayafisa ukwazi ngokudla kwakithi.
Ukudla okhuluma ngakho lokho singakukhangelisisa ukudla kwesintu njalo abanye abatsha eZimbabwe abakwazi kuyini okwenza ukuthi wenelise ukuthi ube sibakwazi ukuthi ukudla okwesintu lokho kuphekwa njani.
Insika yempilo yomuntu, imbali yakhe, isiko lakhe, lothando nje ufunyana ekudleni. Ngenhlanhla yamaSwazi ehambeni lwami as a professional chef ngabhoda amazwe omhlaba, ngananzelela ukuthi abantu ngendawo ngendawo bayaqakathekisa ukudla kwabo. Kodwa mina lapha emvela khona ngananzelela ukuthi silokukhangela phansi ukudla kwethu. Lami ngabona ukuthi hayi, kungumsebenzi wami ukuthi ngifundise abantu emhlabeni ukuthi lathi silokudla lapha esisuka khona, sikhuliswe ukudla. Mina ngingumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu ngoba ubaba lo mama balekhaya usaxolisana lona xolisana kobhewula. Ngakhula ngilogogo, bonke laba abantu babelima ukudla lokho engiza kupheka la. So ekukhuleni kwami ngafundiswa ukukupheka, yikho esasikudle, yikho kwasikhulisayo. Kodwa ngangingazange ngananzelela ukuthi kuzaba yinto emqoka empilweni yami. But ngokufunda ekuhambeni emhlabeni ngananzelela ukuthi ngokudla esilakho sibusisiwe. Xa lathi singakhweza ivolume ngakho mhlawumbe kungathola indawo emhlabeni, you know. Xa abantu belima babekwazi ukuthi hayi, ukudla kwabo kwamukelekile, mhlawumbe abale nhlanhla yokukufinyelelisa emazweni lakho kuthengwe, kuthuthukisa izimpilo zabantu ikakhulu emakhaya.
Kulenzi isuku sibona abantu beqakathekisa kakhulu kumbe bexhumanisa indaba zokupheka lo ukwethekelelwa kwelizwe. Ngombono wakho okwenzayo lokho kulakho na ukuthi ukuthuthukise hlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe?
Ukwethekelela kwami ngonkwenkwezi lapha eMelika, ngibuyele ekhaya kwaba labantu abavela eMelika abane ababa lentshukuntshu yokubuya bazobona abantu beZimbabwe babona ukudla kanye lendawo, baba lenzwisiso yokuthi iZimbabwe lokudla okuhle, labantu abalothando lemvelo nje enhle. Ngokubona kwami asengihlangane labo abaningi, isifiso sokuza eZimbabwe sebelaso. Ngomnyaka ozayo ngikhangelele ukuthi ngalolu hlelo engihamba ngalo lwe-Indigenous Culinary Festival ngikwazi ukulinga abantu ababalwa noma bangadlula amajumi amabili bakwazi uzonyathela eZimbabwe, bahambele kuma-communities, badle ukudla kwethu, babone indlela esiphila ngayo eyeqiniso. Futhi into engiyithandayo ukuthi la mahotela akwelakithi asekwamukela ukuthi afake ukudla kwesintu ukuze abantu bazwisise ukuthi laseZimbabwe silokudla okuhambelana lathi.
Imisebenzi ayitholakali elizweni njalo kulabo abazama ukusungula amabhizimusi umumo ungathi kuba nzima. Kodwa iwaphi amazwi ongatshiyela abatsha?
Yebo, taboka kunzima, kodwa iqiniso elikhona ukuthi akula muntu oqala emqongweni, wonke umuntu uqala phansi. Njalo nxa kulento oyithandayo, dingisisa ulwazi ngayo, uvume ukufunda, uzame. Xa ungehluleka ungadeli, kumele ube lesibindi. Xa ungawa uvuke uzithintithe, uqale kutsha.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle olapha eMelika ukuzongena umkhosi weGlobal Feast. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Gibbs Dube. Sigcina masiko
wethu.
Owenze.
Salamukela kwezamasiko. Lilami umthembo sithembayo uGifts Dube. Namhla ke ngiqoqa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwadi kwezamasiko. Kukhona kade bekwenza namhlanje uNgwenya khona ngale ke kule South Africa. Ngwenya siyawamukela kuhlelo
baba. Ngibingelele baba uDube ngiphinde ngibingelele labalaleli bethu bomsakazo wethu esiwuthandayo.
Yeah, lamhlobo liphumaphumile akusithethiwe lingaphi?
Namhlanje baba uDube besivakashele indawo ayabayibiza bethi kusemseha ingaphambi idlala nje uma udlula isirasto bheke nasebhoda yasebucwana kule ndawo-ke laphayana okwakungesinye sezigodlo senkosi umzilikazi lapho yayakhele khona ikakhulu okubalulekile ukuthi kwaba umnyaka wokugcina okuhlala kwayo lapha eMzantsi Afrika ngonyaka ka-1837 lapho yaqala khona ukuthi ibekisa amabombo le ngaphezulu.
Yes, ngathi kuqakatheke kanganani ukuthi liye endaweni enje.
Uqakatheke kakhulu baba uDube ngoba uveza ubuqhawe obenziwa okhokho bethu kanye lenkosi yethu engumsungulo wesizwe sakithi. Ngoba lapho ohamba khona uzothola ukuthi kukhona uphawu abalushiywa engathi imaki abahamba beyishiya okubonisa ngokusobala ukuthi ukulwela umhlaba e-Afrika kuqala ngamatshe and abantu abaqala yibo abantu abafana nabo okhokho bethu nayinkosi yethu umzilikazi. Njengoba namhlanje namabhuna ayakuveza ukuthi bona akulula ukuthi bathi bona bazocelebrate ubuqhawe babakhokho wabo babokhokho babo bengalithithanga igama lenkosi umzilikazi besizwe sabeTswana.
Ye, singathi indawo leyo igcinwe njani kumbe sokuliganga nje?
Indawo leyo iliganga ngoba namhlanje vele inhloso enkulu bekuwukuthi siyeqeda laphana ngoba kwathiwa isikhumbuzo laphana esingathi i-monument. Kodwa-ke kukeke ngathi besinganakekelwa okutheni kodwa kuwe usobala ukuthi ngokuhlala kwabo laba be-Afrikana baye bavumelana ukuthi izikhumbuzo ezifana naleziyana kufanele zigcinwe kangangokuthi bafuna ukuyithuthukisa indawo la bayi-develope kuze kugcine kwathiwa nezitaji engathi yezithombe mhlawumbe naye naso senkosi umzilikazi ubonisa ngempela kufundisa abantu abatsha ukuthi kwenzakalani kuleyo ndawo kanti futhi bafuna ukuthi kusetshenziswe njengecebo lokwakha ubumbano i-unit ukusebenza ndawonye kungabe kusabhekwa kakhulu ukuthi kwakuba nokulwa phakathi kwabokhokho bethu.
Yes, ngathi licentela umhla liyaphinda liphindele futhi ngomnyaka ozayo kumbe kuyabe sekulungisiwe bathini khona ngapho?
Sikhangelele khona ukuthi ngomnyaka ozayo babuye basibize ngoba kukhanya ngathi kukhulu abafuna ukukwenza laphayana. Kukhanya abafuna ukukwenza akukhona kodwa bafuna ukuzilandelela zonke leziya ndawo lapha inkosi yakithi eyakhele khona futhi ikakhulu lapho okwaba nezimpi khona ezathinta bona isizwe sabo kanye nesizwe sakithi.
Yes, ngathi-ke siyabona ukuthi khonapho-ke lisenza njalo lina lizafakani kukhonokho kumbe labe lilandela kathi ababekukhuluma wona?
Ye, noma ngingeke ngelule kakhulu okunye okungaphendulwa-ke yiwo abantwana basendlunkulu kodwa sikuphosile lathi ukuthi siyafisa ukuthi phela akuthi uma kusenziwa ama-display lana i-monument leyana iveze nezakhiwo ezibonisa ukuthi ukhokho bethu ngaleso sikhathi bona babehlale ezakhiweni ezinjani okufana ngezindlu leziyana esiye sizibonelezana ezinamaqhukuvana ukuveza ukuthi babehlale endaweni ezinjani izikhali njengoba sike saya futhi kwenye indawo elaphayana e-Free State abantu kuse-Vetpop okwaba nempi eyenzeka ngaphambi kwale yasemoseha eyenzeka ngo-1836. Yikho-ke besibhekelela ukuthi nakhona futhi benze into efana naliyana othi ma ungena khona uyayibona imikhonto yabo eyayiphathwa ngokhokho bethu amahawu asekhona kahle kahle bafaka wona ngokwawo ababewadobha kuleyo simi yempi yangalolo suku bese kusuka le bhayibhili nabo elifula ukuthiwa balivula bebongumdalo wabo ngokuthi bathi bona banqoba inkosi umzilikazi ngoba kibo ukunqoba unkosi umzilikazi bakuthatha njengento enkulu ngoba iyinkosi eyayisesabeka kakhulu yayinamandla
hayi, siyabonga kakhulu-ke lo ngubaba uNgwenya uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu besixoxa la ekhona ngale eJohannesburg kule South Africa lami namhlanje umthembo sithembayo uGifts Dube. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadilwa kusasa.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlangana sibingelelana sihlobo zenkosi ezithandekileyo ngolunye usuku njalo lapho esivuselela khona imoya yethu ngokuzwa ukuthi kambe ilizwi lenkosi lona lithini kithi njengoba singabantu benyama nje esihlala sikhalile ngalokhu ngalokhu. Ukukhala-ke kuvele kuyingxenye yomuntu, kodwa-ke okuhle ukuthi nxa sikhala sidinge lapho esingaduduzwa khona le moya yethu ivuseleleke. Lokukhala nje singenzi lutho. Ngithemba liphilileke zihlobo zami, ngesizwe ilizwi lethu lanamhlanje esiyalithola encwadini yabaseKorinte bokuqala isahluko seshumi nantathu. Sizafunda nje amavesi amabili. Kuthiwa lapha kuvesi 1, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando ngiyithuse elikhenxezayo nensimbi encincethayo. Uvesi 2, noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Lapha-ke uPaul ukhuluma indaba eqatha, ukhuluma ngendaba yothando, uthando oluyilo olungafaniselwayo, uthando thando olulohlonzi, uthando lwamampela nxa ingatsho. Uyatsho-ke lapha uthi uvesi 1, baningi abantu abakhuluma izinto eziningi ezimnandi ezihlabusayo endlebeni zalabo abalaleleyo. Okuphuma emlonyeni womuntu kunzima kwesinye isikhathi ukuthi ukubambisise ukuthi kambe lokho okukhulunywayo kuphuma kuliqiniso elisenhliziyweni yini, kumbe nje ngamagama apho ngukuphuma emlonyeni enhliziyweni kungelalutho. Njengoba siyake sibone sengisitsho, ukulaba abatshadileyo bayafunga benze izinqumo zibathembisane ukuthi bazathandana baze behlukaniswe yikufa. Mina lawe siyakwazi ukuthi lezo zinqumo eziningi zakhona ziphelela emoyeni, kuthi lalokhu ababekuthembisana besithi luthando kungabi yinto yalutho. Ngobana abantu kwesinye isikhathi abaluzwisisi uthando lolu olukhangelelwe emntwini. Uthando olutshiwo nguPawuli uthi ungaze wenzeni, ukhulume amagama amnandi kanjani, kodwa nxa lawo mazwi lawo magama lezo zithembiso lezo zinqumo zingasekelwa luthando lweqiniso, uyafana nje lensimbi encencethayo ephongubanga umsindo. Abantu bayizwe ukuthi insimbi le iyancenceta iyakhala, kodwa kayitsho lutho, kuba ngumsindo nje uphela. Baningi abantu abavula imilomo yabo bekhuluma izinto ezingayisizo. Sithola semagumeni kuningi okungahambi kuhle ngoba nabantu uthando lwabo lungekho, kodwa amagama lamazwi maningi. Abanye bakhulume baze bakhulume lezi ngisi ezinkatha, abantu fice beqakeza beshaya izandla. Abakuzwayo ngamazwi aphuma emlonyeni baqakeze bashaya amakhwelo, kodwa-ke nxa sekuhlolisiswa kahle sekulaphayana kuyatholakala ukuthi insimbi nje encencethayo engelalutho, ngoba uthando luyabe lungekho. UPaul uthi asifunde nini ukukhuluma izinto ngothando, siqinise kusukela enhliziyweni kungaze kwabasemlonyeni kuphela. Asikhulekeni. Baba Thixo oyingcwele, sicela uthando lweqiniso oluncike oluvelela ngakuwe, sibusiso ngoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Kwezemidlalo intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamuhla kumncintiswano weChibuku Super Cup.
Iqembu lelendazi linqobe leGreen Fury nge-3 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhosa uMelikhaya Ncube unqobile endlovu kanye noMavelas Chikumira. Limpumela itsho ukuba iqembu lelendazi selidlulile kusigaba se-quarter final kumncintiswano weChibuku ndawonye leManyika Diamonds yona inqobe iChegutu Pirates nge-3 kanye leSimba Bora yona inqobe iHerentals nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Izolo ngomgqibelo iqembu leFC Platinum linqobe leTel 1 nge-1 kanye eleBikita Minerals linqotshwe wan kanya ngele Cape United kuthi ele Chicken indinqotshwe nge-5-4 ngele yada ngemva kokutshaywa kwembekwa. Kusenjalo iqembu leDynamos linqobe leZesco United laseZambia nge-1 kanya kuhlandla lokuqala elo mdlalo weCAF Confederation Cup preliminary round oqhutshelwe enkundleni eGaborone Stadium kwele Botswana namhla emini. Ohlohlele iqembu leDynamos nguTanaka Shandiro njalo umdlalo wehlandla lesibili uzadlalwa ngomgqibelo ozayo kwele Zambia. Iqembu leDynamos lisebenzise inkundla eGaborone ngoba ayelizweni leZimbabwe kungela inkundla elungele ukudlalelwa imidlalo eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukusenjalo owadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uDumisani Mpofu uthi abaqeqeshi abayizizalwane zelizwe leZimbabwe kumele baphiwe ithuba lokukhokhela leli qembu kulokuthi liholwe ngabanye. Intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu uthi usiya ngaye yaloba abaqeqeshi abadabuka kweleZimbabwe yibo abaphiwa umsebenzi ngoba imbali yomdlalo wenguqu iveza ukuba iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe lenelise ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Africa ngaphansi kwenkokheli yezizalwane zakuleli.
Into yokuqala esimele ukuthi ilungise into zezifa ukuthi at least singaba nezifa ezoqhatha ukhoshi. Kathesi ukhoshi siyaqhatha noma any muntu but ungakhangela kuma-coaches wonke la esakwalifaya ngawo. Ngala phezimbabho bonke labo wakhangela uFabish iboredo yangena epicture but azange ngequalify but ama-coach ayequalify ngala phezimbabho so kumele ukuthi silungisele le nto ukuthi silungise izifa ama-former players ngalo kumele angene kuzifa and then iboredo iyaphambili.
Umpofu beyingxenye yeqembu elimele ilizwe leZimbabwe kwakuqala kumncintiswano we-AFCON ngomnyaka ka-2004 elizweni le-Tunisia. Lelo qembu beliqeqetshwa nguSande Chitambo wayesebenza ndawonye loRaman Kumbo kanye loBrenham Siska.
It was an honor ukuthi udlalele i-national team yethu leya qualifier first time ne-second time and i-team yethu sadlala nabo-Joel Phahla, uZenzo Moyo, Peter Ndlovu. It was a solid team. I think go Africa size go number 6 or 7 because we size is solid. Ngoba size this card is name sisonke.
Ngo-2006 uCharles Mhlauri nguye okhokhele iqembu leZimbabwe ladlala kumncintiswano we-AFCON oqhutshelwe e-Egypt. Ngo-2017 kube nguKalisto Pasua kuthi uChitsamba uphinde njalo ngo-2019. Isizalwane selizwe leCroatia uDravko Logarusic nguye obezibambile ngo-2021 lapho iqembu leZimbabwe liphumelele khona ukuyadlala ku-AFCON ebiseCameroon. Loba nje wasuka waxotshwa isikhundla sathathwa nguNomen Mapeza. Umpofu waziwa ngegama lokusoma elithi Commando waqala edlalela iqembu belincane lalidlala kusigaba sika Division 3 esikodlweni iHarare.
Umdlalweni webhola ngiqalise ngine 18 years kade ngidlalele unye uyi-team okwakuthiwa yi-Aluminium Tigers yayikumaZimbabwe ground and then ngathengwa from Aluminium ngadlala from straight to Division 3 ngadlala i-Premier League iRufa Rovers.
Ngemva kwalokho umpofu udlalele amaqembu abalisa ele-Blackpool kanye lele-Cape United kwele Zimbabwe ukuthi kwele South Africa udlalele iqembu le-Bushbucks. Okwamanje ungusomabhizimusi edolobheni leHarare. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakalugqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Wayemela ibhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe izolo eBite Bridge ubikwa esehanjiswe eHarare njalo awukacaci ukuthi wetheswa cala bani. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.